lento vele bekufanele ukuthi ngabe kudala yenziwa bekufanele ukuthi ngabe ulomnumzana kudala wafaka ngaphansi kwezitheziso zenotho ngokuba ungamathelo limi lalaba babusa kabi lalaba abahlukumeza amalungelo abantu abatshaya abantu abatshontsha abantu ebusuku abangafuni ukuphikiswa abangavumela amalungelo abantu ukuthi akhule agcinwe umuntu onjalo kungenwa ephoketini lakhe asejwe yikho lokho okwenziwe eMelika ukuthi bahlasele lona iphoketi lakhe imali yakhe yiyo abafuna ukuyilimaza ukuze angahambisani lalabo abayizigebengu ababulalela izwe abale corruption ngokuba vele uyathinteka laye entweni eziningi ezingacacanga kahle enkohlakalweni eningi yecorruption uyathinteka uyabevela lapha lalaphana kutsho khona bemelika ukuthi babutholile ubufakazi balokho yingakho bemfaka kuzo lezi zitheziso zenotho
Isingathi iMelika yethe seotagwire izitheziso lezi ikhangela ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo yini kulezi nsuku ukuthunjwa abantu betshaywa esikubonayo kumbe ivele layo katshana ibivele imlandela utagwire
izitheziso zenotho asonto evuka ifakiwe nje ngosuku olulodwa kutsho khona ukuthi iMelika kade isemkhondweni wakhe kade landela basukela ekhathana lokho bezingela bemthola uyathinteka enkohlakalweni bemthola uyathinteka kubusweni kabi kwelizwe bemthola uyathinteka ekuhle kunyezweni kwamalungelo abantu baze bathatha isinqumo sokuthi hayi siyiso lesi sikhathi sokutshaya siyiso lesi sikhathi sokutshaya imali yakhe iphoketi lakhe isikhwama sakhe ukuze ayekele ukona lokho akwenzayo aphume enkohlakalweni aphume kuhle kunyezweni kwamalungelo abantu aphume kusupporteni abantu abadiliza ilizwe ngokuba nxa ngabe lokho eqhubeka elisupporta ilelo iqembu elonayo kutsho khona ukuthi lizwa lisoze livuke uyazuza yena phela entweni zisonakala kanje iMelika iyakwazi khona lokho yingakho sithi hayi siza kujezisa ukuze uyekele ukuncedisa laba abonayo ilizwe livuke yisikhathi kufanele kwenziwe khona lokho vele